Into ekhona gande ukuthi umuntu ulecala sefumanwe ngumthethwandaba ukuthi ulecala. Konke lokho okukhulunywa ngabantu abangasibo members MDC Alliance, ngabantu ababhuqwa MDC Alliance abanjenge amabandla aphongunyuka njengamakhowa sesiyavota bethunywe iZANU-PF. Yikho ke thina njengebandla elibusa koBulawayo silandela izinqumo zabantu bakoBulawayo, lezi nqumo ezivela kubandla lethu elikhulu iMDC Alliance. Abantu bathatheka balandela amabandla angalalutho, bafika bashela ngithe lekhansile yodwa, khathe sebebuya sebekhala sebesithi hey, ngabe kwenziwe lokhu ngalokhu. Abantu bakoBulawayo bokaMthwakazi yibo abakhetha ama-councillors wonke. Singathi ilizwe lo imihlobo yonke yakoBulawayo yakhetha ama-councillors. I-constitution yeZimbabwe yavuma yathi kule ndima ezingathi 16 languages abantu bavunyelwe. Ngibona ngani abantu bangaphonga ukukhala sokuthi ukhulume ngesiShona, bathi ngabe wakhuluma ngesikhiwa. Oseduze lapha esiNdebeleni liShona beyisikhiwa. Konke lokhu akuveli kubantu be-MDC Alliance, kuvela kumabandla abunjwa yiZANU ezama ukudiliza i-MDC Alliance. Yikho-ke kungaba khona okukhulunywayo, sizabuya sizelitshela. Okwakhathesi angithi amameya sakhethwa, i-council isikhona. Lina lizalalela ukuthi ibandla lithini, hathi labo abangalamaba abangalalutho. Ngitsho lesikhi semenkisi abala, kodwa baphonga ukukhukhumala njengodlamezi. Laba bantu siyazithulela nje njengoba umuntu engakhonkota indlovu iyazivulela. Ngabantu abazabona iqiniso ukuthi i-MDC izalibusa kuhle iBulawayo. Not with standing ukuthi iZANU-PF izadiza, kodwa sizahlakana layo. Siyakwazi ukuthi sayibamba njani iZANU-PF
kanti. Kanti manje imbiko yokuthi yena lo ukhansila wokufuna ukufungiswa ngesiShona wayevele engumuntu ophuzileyo emhlanganweni njalo edakiwe, kuliqiniso yini?
Baba, angazi ukuthi bebamfaka umtshina bambona ukuthi udakiwe na. Amapholisa bangathi umuntu udakiwe bayamkhothisa i-breathalyzer. Bengibona ngani kungcolisana, siyadana ngoba kakhulu ubaba lo waphuza njengomuntu eqalisa ukubuya ekhansilini. Kabamuphe ixesha isikhathi ukuthi laye etshintshe. Thina be-MDC asina ketabetshali, asina racism, asina nepotism. Laba abazapractisa lokho sizadila labo, sibaxotshe ebandleni. Okwakhathesi asikhangelaneni leZANU eyatshontsha ama-election. Bazame ukudiveta ukutshintsha iy'ngqondo zabantu zingaxotshani leZANU PF eyatshontshayo, sesingani sesixotshana sodwa. Kambe ubukhansila bunani ngokutshontshela upresident? Ngibona ngathi abantu laba ngabe kuthiwa badidlala incindi, sithi bathaya ngaphansi kwebhanti, ngaphansi kwenkaba. Akuvunyelwa. Asiboneni into esihluphayo yipresidensi. Singaze siwine ama-councillors wonke, siwine ama-MP wonke, upresidenti singalayi kuyize Zimbabwe jikelele. Ngizama ukulicebisa khonokho, singatshayani ngezinto ezingalalutho. Thina sitshayane, asinakaneni ngento ezilomkantsho. Sifuna upresident ovela ku-opposition, asitsho ku-MDC kuphela. Ngabe kuthi izaphu layiwinile noma Mthwakazi Republican Party yawina, sesizatshaya ihlombe. Hayi khona ukuthi sinama-opposition sesisengukhamana nomlaza nje, sishiya ulaza, sikhamana ngomlaza, sithiya ulaza. Ngibona ngani siyonqoba phambili lokho, sikugagasa mtakagandi.
Kodwa-ke nxa sikhangele lokho okuphume emaphephandabeni ngomsekeli kameya uMnumzana Gambarami, kuthiwa khona wafumanwa elecala, yiko kulotshiweyo, lobamanga yini lapho?
Zana baba, ngibona ngani mina ngingomunye owabhala i-constitution njalo ngafunda ezomthetho. kuthiwa ungaba lecala uthoniswe ufike ule 6 months ungala option yokubhadala angithi 6 months usejele entolongweni uyaxotshwa manje lokho kuthiwa wabhadala $80 shuwa angiboni ukuthi kulecala lapho kulabantu abatshontsha izimali baye umthethwandaba bafike bathiwe 4 months uyabuyela kuparlamenti mbe kugovernment laba ngabantu abadinga inhlwa emanzini izinhlwa zidingwa esidulwini ngibani ongakwaziyo ukuthi umuntu ongu-MP noma engukhansela engafumana le cala lokubola noma elokutshontsha noma iliphi icala engayethonisiswa ephiwe ifayini uyabuyela emsebenzini wakhe kodwa engancitshwa ifayini efika 6 months uyaxotshwa emsebenzini.